Abakhala kakhulu ngabadabuka eMathebeleland lenkabazwe abathi babandlululwa nguhulumende webandla leZANU-PF kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lomvukela elizweni leZimbabwe. Omunye wabakhalayo ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe okubandla leMthokazi Republic Party.
Asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke isikhathi. Abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi inkululeko bayithola. Kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola. Kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti. Kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola kodwa ngesikhathi sikaSmith babewathola amapentsheni manje konke kwafriza. Bathele nzima sihlele kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba. Pho inkululeko njani leyo?
Umathe uthi abantu bayafisa ukuthi kube lohulumende ukhathalela uZulu.
Kwenkululeko asikhohlweni. Kasikhohlweni thina abakithi esizweni seMathebeleland. Asikayitholi inkululeko. Maybe sizoyithola kumbe izothola zizukulwane sethu. Kodwa thina ngicabanga.
Unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe.
Hayi sikhathele thina. Sifuna ukubuyela ekhaya kodwa yeyi kunzima. Sisithembele kini bakithi bakumthwakazi ukuthi lisitshintshele kwenza. Lizame ukungenela ngoba yeyi ngayekela akula nto ehambayo. Sinje sikhona apho siyahlupheka. But it says Zimbabwe is at 41 years. So thina abaphansi kwe-41 sikhathele. Sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe. Mhlawumbe kungatshintsha. Kumele sibambane thina njenge-youth. Konke kuyabe kuplan kumele kudlule kwenziwe. Singabuyela emuva and stand as one. Yikuthi into zethu zihambe.
Umnumzana Malaki Nkomo obandla leZANU-PF uthi ilizwe leZimbabwe lilozibuse ogcweleyo.
Uzibuse lo esikhuluma ngayo uyathi ukuthi abantu ngabazikhethele inkokheli zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba ziyebamela lobaneseparliamenti lobangaphi. So ngaleyo ndlela ungananzelela kunjenje thina lathi sikhuluma singabantu abaselizweni esingathi siwumhlubulo lowo wasemaNdebeleni. Konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngama-plastic lawo kube ngama-mines lawo. Kumbe kube yini ongabe ufunwa ngabantu sinakho. I-problem engaba khona ikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi baye kuze ukuthi uhulumende uthini. Inhlelo ezizigcine ngayo zidingakala kanjani.
Abantu abaningi abadabuka eMathebeleland lenkabazwe bathi kabafuni ukuzwala kancane ngohulumende womanyano. Abathi kukhanya kwehlula okwenziwa libandla leZaphu lamacele e-Movement for Democratic Change abomba uhulumende womanyano leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Stube.